Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 1 Mbalakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe isiyehlisa iprevalence yaba ku 12.8 labantu abayi 1.4 million abaphila ngeHIV, sile more than a million esibafake kuma ARVs.
EZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wokuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza ele World AIDS Day.
Zukuzuku bekhulunywa ngeJohn Tala kwabuya iMadok, nasi imchawezi njalo futhi okutshengisa ukuthi ama-cases ezikolo maningi njalo ngani yikho asekhona khona. Mende ukubona kuqakathekile yini ukuthi sithathe ama-experiments ngabantu bethu, siriske impilo zabantu bethu, bakithi sile sicele sokuthi uhulumende nga uyathatha amanyathelo ngalokho.
Abafundi lababalisi abalithumi lanhlanu abesikolo semchawezi high ezansi emandebeleni sebebanjwe igciwane le-coronavirus ngesikhathi eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi 10,034 asebehlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. UZulu ophila ngokuthengisa kobulawayo wamukele ngenjabulo ukuvulwa kwemingcele eZimbabwe lamazwe angumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokuzilibazisa ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igciwane lengculaza ele HIV ekunanzweni kwelanga lokuqhakathekisa umsebenzi wokulwisana laleli gciwane ele World AIDS Day. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuvimba kumemetheka kokuthelelwana igciwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekuqoqeni umkhosi we-World AIDS Day e-Rainbow Towers eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izilangazila zisengwa uNkulunkulu nimthandaze impondo zankomo baba lithi angephule kulesi senzo sesono ezami izandla azivumbathise.
Le imbongi uLimi uJuma omunye wabakade belibaza uZulu emkhosini wokunanza usuku olwe World AIDS Day owenzelwe eHarare namhlanje lapho eZimbabwe limanyele amanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lolu phansi kwendimba ethi Global Solidarity Share Responsibility. Ekhuluma kulomkhosi umholi wenaki umnumzana Bernard Matsima uthe loba nje kusese kuningi okumele eZimbabwe likwenze ukuze uZulu avikeleke kugcikwane le-HIV and AIDS. Okujabulisayo ukuthi wakhathesi sebaningi abaphila benaleli gcikwane baphumele egcekeni bengesabalikhatshana ukudinga usizo lokuphiwa amaphilisi ama-ARVs. UMatsima uqongosele uZulu ukuba angayekethisi ukuzivikela ku-HIV and AIDS ngesikhathi se-COVID-19 esithi kuqakathekile ukuzivikela emkhuhlaneni yonke nje.
1.3 million people living with HIV, nearly 1.2 million are on treatment. The HIV prevalence has declined and has been declined.
Ebantwini abafika 1.3 million abalomkhuhlane we-AIDS, abangu 1.2 balamaphilisi ama-ARV, inani labantu abalomkhuhlane lo liyala lilokhu lisehla kusuka ngo-2016 kusiya ngo-2017 inabantu abalomkhuhlane selehlile.
90%. World treatment coverage is over 90%.
Kubeke esithi ilanga le World AIDS Day lisikhathi sokuba inhlanganiso zonke zibambanisane ekudingeni imali yokuthola imithi lendlela zokufundisa ukulimukisa uZulu ngalo mkhuhlane.
It has become a signature event for national response and
ilanga leli likhulu kakhulu ekulisaneni lomkhuhlane we-HIV AIDS. Njenge-National AIDS Council siyazigqaja ukuba silinxusile kuleli langa esandise ukulinanza kulabantu abaningi.
With all the happy people in open platforms.
Obemele umphathintambo wezempilakahle emkhosini lo umnumzana Ignatius Mangure uthe kungumlando kaZulu wonke ukulwisana lawo.
We are therefore aware of the need to scale up HIV and AIDS.
Siyazi ukuba kulendingeko yokuba kumele sifake indlela zokulwisana lomkhuhlane we-HIV AIDS ukuze kube labantu abalutshwane abalomkhuhlane lo ngo-2030. Siyazi ukuba sifuna abantu abaziphileleyo ukuze sibe lokuphumelela.
Imbongelo Dumu u-Albert Nyadlaye ubesemkhosini walo nyaka esithi ingoma inkundla namabhuku ngezinye indlela ezingasetshenziswa ukulwisana lalomkhuhlane.
Imidlalo le esiyenzayo iyenza kuhle kakhulu ekulwisaneni lomkhuhlane we HIV and AIDS. Ngoba imidlalo le esiyenzayo iye khuluma nabantu nje ibatshele ukuthi lokhu kayisikho, lokhu yikho, lokhu kayisikho, lokhu yikho, akwenziwe kanje, akwenziwe kanje.
Ingcishi zezempilakahle ezikhulume kulombuthano zincome kakhulu umsebenzi owenziwa nguhulumende nenhlanganiso ezizimeleyo ekulwisaneni lomkhuhlane we-HIV AIDS ngelanga lalamhlanje lika-1 Mbalakazi elabekwa eceleni ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ukunanza lokuqakathekiswa komsebenzi wokulwisana lokuthelelwana kwaleli gciwane kanye lokunakekelwa kwalabo abaphila lalo kusukela ngomnyaka ka-1988. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Abasakhulayo abakobulawayo bakhuthazwa ukuziphatha batshiyane lomkhuba omubi wokuya emcimbini yokuganga abayibiza ngokuthi ngamavuzu party. Lo nyaka ilanga leli linanzwa ngesikhathi umhlaba ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 osoluhlasele lwabulala abantu abaningi ngesikhathi esincinyane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lo nyaka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 elizweni, uhulumende wazise ukuba umkhosi omkhulu wokunanzwa kwe-World AIDS Day uzakwenzelwa eHarare kuphela, abanye bonke kumagumbi amane elizwe ebukele okuphuma kumabonakude lasebulenjini. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya emicimbini yamavuzu party lapho okubikwa abasakhulayo bephatheka emikhubeni yokuganga besiya emacansini bebaningi. Unkosikazi Nyathi uchaza ukuba isilinganiso sokumemetheka kwegcikwane lengculaza ezweni sikuchumi lambili ekhulwini 12%, njalo abantu abayedlula isigidi esisodwa bakuhlelo lokutholiswa amaphilisi okwehlisa ukumemetheka kwegcikwane emzimbeni olwe-art.
Itimu yethu yalonyaka is Global Solidarity Shared Responsibility Ending AIDS by 2030. IZimbabwe isiyehlisa iprevalence yaba ku-12.8 labantu abayi 1.4 million abaphila nge-HIV. Sile more than a million esibafake kuma-ARVs.
Unkosikazi Nyathi uqhubeke ethi bazimisele ukuqeda igciwane lengculaza lapho kusiyafika umnyaka ka-2030.
Sizimisele ukuthi siqede i-HIV ngo-2030. Njalo sithi asivale impombi zonke ezivuzayo ezivuzi HIV.
Unkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health uxwayisa abasakhulayo ngokuziphatha.
Be healthy, i-right yakho iphinde ibe i-responsibility yakho. Njenge-community kukhona esingakwenza. Khathe sikugcwele la amavuzu party and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. Sithi njengama-youth uzaze ungathatheki entweni ezenzakalayo.
Umsekeli kamqondisi ohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo, umnumzana Khulamo Zinyathi, uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso okwenqabela ukuthelelwana kwegciwane lengculaza lalabo asebevele bephila legciwane.
Masole episode thwa idolutegravir iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu. Dina lapha njengekhansili emaclinic yethu sama clinic angu-19, wonke ama clinic la angu-19 ayapha ayi treatment for HIV mahala kusukisela ebantwaneni kuze kuyefike ebantwini abadala.
Unkosazana Thando Gwinji olwela amalungelo abatsha enhlanganisweni e-Innovation Trust uthi ilanga lanamhlanje liyisikhumbuzo inzuzo ukuba isasekhona impi yokuqeda ukuthelelwana kwe-HIV ngoba lokhe bekhona abalokhe bebanjwa yileli gciwane.
Ilanga le-World AIDS Day liyasikhumbuza ukuthi asikaqedi impi esiyilwa lokumemetheka kwegciwane le-HIV le-AIDS. Siyabona ukuthi semaningi ama-cases amatsha and siyabona ukuthi le ndawo ze-SRHR elizweni lethu uku-accessa amakhondom lokunye okunjalo besokuluhlupho ngalezi nsuku. So kuqakathekile ukuthi sininanzelele ilanga leli sithi ukuxoxa ngayo.
Umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa emazwini akhe okunanza ilanga le-World AIDS Day uchaze ukuba umkhuhlane we-HIV usasekhona njalo ulokhe ubulala, ngakho ke abantu abaqakathekise ukuzivikela kulo umkhuhlane kuthi abasehlelweni lokunatha amaphilisi okuzivikela balandele ukuwanatha njengokuqondiswa kwabo ngabezempilakahle, hathi ukuyengwa ngabathi bayelapha lomkhuhlane ngoba lokhu ungelapheki, kodwa kule mithi eyenelisa ukwehlisa isilinganiso saleli gciwane emzimbeni phansi kwehlelo lwe-ART. Ukhalaze ngokuthi ulusizi lonyaka umhlaba unanza i-World AIDS Day ngapha uhlaselwa yi-COVID-19, ngakho ilanga lalonyaka linanzwa ebulenjini ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwe-COVID-19 ihabula emhlabeni jikelele. Inhlanganiso ye-National AIDS Council iphakathi kokufeza uhlelo olwasungulwa ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane lengculaza ezweni. EleZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labantu abathelelwa igciwane lengculaza libe selehlile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi lababalisi abalithumi lanhlanu abesikolo semthabezi hayi ezansi emandebeleni sebebanjwe igciwane le-COVID-19 ngesikhathi abazali lababalisi bexwayisa uhulumende ukuthi avale izikolo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Umphathisikolo eMthabezi High School uMnumzana Morgan Moyo ubike ukuthi abafundi abalithumi lane ababalisi ababili kanye lezisebenzi zesikolo ezimbili zitholakale zilegciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa ngolwesine weviki edlulileyo. Kuncwadi ayibhalela abazali, uMoyo uveze ukuthi akula ngitho lo yedwa kulabo abatholakale belalo asebelezitshengiselo zokuthi bayagula, njalo lesi sikolo sesivaliwe okwe-quarantine. UMnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende lokho eqina ngokuthi isikolo siqhubeke sivuliwe isimo sibi kanje.
Esikhathi singela ngitsho leyodwa i-case ye-COVID-19 eZimbabwe, kwavalwa yonke into. Kathesi ama-cases la asemaningi sengaka, sokubuya kuvulwa yonke into ukuze kuvulwe lezikolo. Kuyamangalisa ukuthi advele kujahwe.
Amazwi akhe la asekelwe njalo ngomunye umzali uNkosazana Siduduzile Masilela.
Zukuzuku bekukhulunywa nge-John Talak kwabuya imadop, nansi imtshabezi njalo futhi okutshengisa ukuthi ama-cases ezikolo maningi njalo ngani yikho asekhona khona. Mende ukubona kuqakathekile yini ukuthi sithatha ama-experiments ngabantu abethu, si-riske impilo zabantu abethu? Bakithi sile sicelo sokuthi uhulumende nga yathatha amanyathelo ngalokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uMnumzana Agent Moyo uthi lokho kuveza kuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwezikolo.
Savele sakhuluma ngaphambilini ukuthi izikolo azingavula othisha bengatestwanga, usobala ukuthi uhulumende wayengakhuluma iqiniso ngokuthi usebenzisele ukuvula isikolo.
Umphathi isikolo eMthabezi uMoyo uthi akavunyelwa ukukhuluma le ntathela izindaba ngalolu daba esithi sikhulume labogatsha lwezemfundo. Obona ngokukhitshwa kwembiko kulolu gatsha uMnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi kulabafundi abedlula izigidi ezine eZimbabwe, ngakho ke abasoze bavala isikolo ngoba balikhulu sebetholakale belegciwane. Uthi akudingakali ukuthi kuvalwe isikolo ngoba engekho umfundi kumbe umbalisi osekuleligciwane wengeze sithi baphakathi kokulungiselela ukubhala kwemhloliso. Imbiko ekhitshwa ngabogatsha lwezempilakahle mihla ngemihla ikhomba ukuthi inani labahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni liqonge lisuka kwabangamajuma ezikhombisa lanhlanu 75 ngomvulo kuviki edlulileyo lisiya kwaba likhulu lamajuma amane lasitshiyagalombili 148 izolo. Kwafa oyedwa. Ngimelo msakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kunjalo nje eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,034 asebehloliwe batholakala belegcikwane le-coronavirus. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,268. Kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minombili 8489 labulala abangamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2 million labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51,195. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula ayisithupha 63.4 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula isigidi phosele ngxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele eseli kuzigidi ezedlula ezilichumi lantathu 13.5 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 268,434. UZulu ophila ngokuthenga ithengisa kobulawayo wamkele ngenjabulo ukuvulwa kwemingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane esithi kuzakwehlisa inhlupho abhekane lazo zokuvinjwa umsebenzi wokuzinakekela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imingcele yokungena lokuphuma emazweni angomakhelwane agoqela iSouth Africa, iBotswana, iZambia lamanye ivulelwe uZulu namhla lokho yavalwa ngombimbitho lapho kuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Imingcele evuliweyo esemhlubulweni wezansi yemathebelele ngeplumtree kanye le-Bait Bridge njalo ivulelwe uZulu ohamba ngezimota zakhe lohamba ngenyawo hatshi amabhasi. Abaphila ngokuthengisa bathi linyathela elihle leli ngoba sokubanika amathuba wokuyawoda bezosebenza ikakhulu khathesi sokungenwa esikhathini sekhisimusi. Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga lenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association uthi ngesikhathi kuvalwe imingcele bekunzima ukuthi baziphilise. Laloba abaphila ngokuthengisa bejabulela ukuvulwa kwemingcele, iningi labo likhala ngendleko zokubhadalela ukuhlolwa i-COVID-19 lokuthola isithupha esichaza ukuthi kabala gcikwane leli esingamadola emelika angamachumi ayisithupha i-$60. Isithupha lesi kuyabe kumele sibe lensuku ezintathu i-72 hours ukuthi samukelwe. Wengeze unkosikazi Ndlovu ethi indleko zokuqhuba ibhizimusi khathesi azisafani lakuqala kungakaqhamuki i-COVID-19 seziqonge okumangalisayo.
Siyama informal traders engange $30 a month. Kambe ngubani owakwayibamba yona le imali? Uhulumende mbona ngani usidudisele kakhulu thina ama-informal traders. I-tax yangkhona inkulu kakhulu ukuthi vele i-tax leyi, can you imagine? Asikhulumile ende imali ebhadalwa ngenyanga. Imali le e-COVID ayehlise nje ibe imali etholakala lula, ebhadaleka lula. Layona le i-tax yakhona kube imali etholakala kuhle, ebhadaleka kuhle.
Omunye njalo okhala ngale indleko unkosikazi Sanelisiwe Dube wakobulawayo.
Ukuthi amaboda avulwe kuyasijabulisa kodwa silovalo lokuthi
ama cases e COVID njengoba eqansa kangaka akusoze kwenze ukuthi kuvalwe futhi masinyane ngoba kuyingozi xa sekukhona ukuthi ngayi imali yama test iyehliswa ngoba iningi lizabalekela ukutesta bacine befohla benjalo.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni yehlule ngoba ubethu usemhlanganweni. IZimbabwe yavala imingcele ngenyanga kaMbimbitho ivikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngesikhathi imingcele ivaliwe bekuchapha imota ezinkulu ezamagonyethi izizalwane zeZimbabwe ebeziphenduka zivela kwamanye amazwe. Lezi dumbu kanye lezisebenzi zikahulumende ebezisenza umsebenzi kahulumende izo zodwa ebezivunyelwa ukuchapha. Isikhulumi sogatsha olukhangele ngezokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe immigration unkosikazi Memory Mugwagwa utshele iphephandaba leHerald ukuthi banomsebenzi omkhulu ukuthi babone ukuthi konke kuhamba kuhle njalo izisebenzi zonke ezazimiswe umsebenzi sezibiziwe zahlolwa ukuthi ziqale umsebenzi. Ngimele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe three connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lomkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheka okwethusayo emadolobheni achiyeneyo eZimbabwe ikakhulu eHarare lakobulawayo. Saphatha njalo udaba lomkankaso we-16 days of activism against gender-based violence olukhuthaza ukungahlukumezani ngobulili. Sulukandaba Thwakazo muhle lingakhuthwa yilolu hlelo ilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elungisa imithi eModerna ibika ukubana izocela imvumo yokusebenzisa umuthi wokuvikela iCOVID-19 owevaccine eyisanda kuwulungisa kubohulumende beMelika lemazweni awezwekazi leEurope njengoba uveza ukubana awulangozi enkulu ukuwusebenzisa. Umeya wedolobho leNew York kweleMelika uMnumzana Bill Blasio ubike ukubana izikolo zemfundo yaphansi eyi-elementary zizovulwa ngomvulo weviki ezayo mhlaka 7 Mpalakazi ukuze abantwana abakuhlangothi lokudibana lenhlupho zokukhula kuhle abe-special needs bathole usizo lwemfundiso yababalisi mathupha hatshi ebulenjini. Lanxa lelokhu liqansa inani labatholakala bele-COVID-19 kulelo dolobho. Osemelele ugcotshwa kuba ngumongameli weleMelika ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olusanda kwenziwa uMnumzana Joe Biden wazise ngequla lakhe elibona ngokwethulwa kwemibiko olukhokhelwa ngabesifazane bodwa emizameni yakhe yokudala amathuba alingeneyo emsebenzini phakathi kwabesilisa labesifazane esikodweni seWhite House lapho esiqalisa umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed uncume kakhulu amasotsha ebutho lakhe ngokunqoba abahlamuki abalwisa esigabeni seTigray. Lanxa umkhokheli wabahlamuki laba esithi lokhu belwisa kanzima, lempi yomdeni kwele Ethiopia isibulalise inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza.
Ukuvulwa kwemingcele namhla sokulethe ithemba kwabenza amabhizimusi amancane agxile kwezokuthenga lokuthengisa. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association uMnumzana Dennis Juru uthi bayamukela inyathelo lokuvula imingcele elithethwe nguhulumende.
Sibonge kakhulu uNkulumende ngokuvula amaborder emva kwesikhathi eside. Sibona ukuthi amaborder avalwe kudala ngoApril. Abantu bayadubeka ngoba baphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe. So dala silindile ukuthi igovernment ivule amaborder. So sibonge kakhulu kodwa silokhu sisakhala sisakhuluma ngokulumende ukuthi bavumele amabhasi ngoba abathenga ukuthengisa angeke bakhwanise ukuhamba ngemoto zabo abanye abanazo.
Kodwa ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi leli nyathelo lizaletha ububelo kulabo abaphila ngokuthenga phandle kwelizwe. Udubo kuza kuba ligciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwemingcwele egomboloze iZimbabwe, kukakhulu i-Beit Bridge ne-Plumtree, kuqakathekile futhi kulezithelo kuzulu ophila ngokuthengisa impahla yokudla. Izinto ziyadula lapha ekhaya bakithi. Kunjalo lithuba lokuthenga ezichiphileyo ngaphandle kwelizwe. Kodwa kule ngozi, igcikwane le-corona kalikapheli, lidla ubhedo. Mina mbona ngathi sibambe isilwane ngomsila. Mana ngichasise lapha, imingcwele iyaletha izithelo ngoba kuyabhadaliswa, kubhadalwa imithelo, ama-customs duty namatarifi. Kodwa i-proportion yakhona ngesikhiwa singathi khona incane kakhulu. Sikhangelele eminye imithelo evela kwezinye indawo zelizwe. Yikho phela lapha nxa kukhulunywa nge-Africa Continental Free Trade Area, vele iqonde khonoko ukukhipha le mithelo yama-tariffs. Kutho ukuthi vele incane kakhulu. Ye, inzuzo izabe ikhona nxa ingcwele ingavulwa. Kodwa akayitsho lutho incane kakhulu nxa sikhangele umnotho welizwe lonke.
Lokhu kugcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera othi imali engatholakala kumthelo yemngceleni izaqala ukubonakala ngemva kwesikhatshana.
Ngathi mina ukuvulwa kwemngcele kuzanceda sibili ukuthi ilizwe lithole inzuzo. Kodwa i-impact yangikhona ngeke sayibona ngokubona kwami kuze kufike umnyaka ozayo kumbe ekupheleni kukazibandlela. Ngoba nxa sikhangela sibona ukuthi imali izangena kugephu elikhulu kakhulu, inkalakatha yegephu ebeyikhona khathesi ngenxa yokuvalwa komngcele lo. So izabuya imali, kodwa uzabona ukuthi njalo i-commercial transport ayikahambi, amabhasi kawakahambi, i-private transport kuphela. So imali ezabuya njalo iyabe inilutshwane kakhulu, othi angiboni ukuthi ilizwe lingancedakala kakhulu ngemali leyo, kodwa bazabe bethola something.
Umnumzana Juru uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kufike ngesikhathi esihle esekhefu lekhisimusi ngoba abantu bafuna ukuvakatshelana bebonana.
Bekuzoba ngcono ukuthi bayengeze bazame ukuthi bafake amanye ama officials e-border awa bona ukuthi abantu bahamba kahle yini, and then bavumele amabhasi kulokuthi bayehlisi iningi labantu elihambayo ngokuyala ukuthi amabhasi ahambe. Siyacela kakhulu, sicela uhulumende ukuthi avumela amabhasi ukuze abathenga ngokuthengisa bakhwanise ukuyothenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe. Njalo siyabona ukusuka isikhathi sekhefu, iningi labantu baseZimbabwe lisebenzela ngaphandle kwelizwe, baye befuna ukuhamba bayobona imuli zabo kumbe ukuthi imuli zabo ziyobabona la basebenzela khona. Kula bantwana ma isikolo zivalwa baya befuna ukuyobona abadala abazali ngaphandle kwelizwe.
Uhulumende uthi usevule imingcele emibili kuphela okwakathesi, owe-Beit Bridge lowe-Plumtree. Kuvunyelwa izimota ezincane hathi amabhasi lamakhombi.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ele Zimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wokuvimba kumemetheka kwegciwane lengculaza ele World AIDS Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau.